Lokhu kuza ngemva kokuba intengo yempahla ezitolo ikhuphuke umangalisayo ngemva kokwethula komthetho lo owe-statutory instrument 142 owengqabela ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ukuthenga lokuthengisa eZimbabwe. Iningi lezakhamizi ezigqoke lo msakazo we-Studio 7 ziveze ukudana ngenyathelo elithethwe nguhulumende. Unkosikazi Agnes Dube weDema koMzimuni uthi iningi labantu lithole nzima njalo baboni leli nyathelo liguqula impilo kaZulu.
Inyathelo elithethwe nguhulumende alincedisi ngalutho. Ongalamali lokho seli enjalo engalamali. Njalo leli nyathelo lakhona ngeke lilithuthukise ilizwe. As long ilizwe lethu lingalamali, siyabe silokho siphakathi kohlupho. How many years silo hlupho lemali? Akula lutho olwenziwayo. Akulo, kungaba ngwe-2 days, kungaba ngwe-1 hour, kungaba ngwe-second, but siyabuyela futhi khona lapha.
Unkosikazi Sakheleni Ncube wesiteze uyilonki uthi kalathemba lokuthi limali izawuguqula umkhonomo welizwe esithi limali izaphela njalo amandla njengemali yohlobo lwama-barriers checks.
Laphana kwahamba so kwagcina ama-barriers check esiwa okuzwayo, so sesabela ukuthi kuzaphinda kube njengakhonokuyana futhi okwama-barriers check, ngoba lokhu kunzima sibi abona ngakho, singatsho njalo ukuthi sabona ngakho. Kwakathe sivela silathemba lokuthi kuzatshintsha kusise endaweni elungileyo, ngoba siphakathi kwendlala asikwazi, sididekile emakhanda.
Umnumzana Alec Ndlovu ngesinye njalo isakhamuzi sengameni yophondo uthi lawo yesabela ukuthi idola laseZimbabwe liza kuqhubekela phambili lisiwa ngoba uhulumende engenanhlelo zokwenza imali.
Izinto zingaphongukuba ngeze sivuka mpunzana, kuyaphambanisa kakhulu inhlelo zebhizinisi. Singakhohlwa ke hlabe zulu ukuthi sike saba sesikhathini sokuba lezi mdola. Kanti okwenza saze sathi thina asiqalisenini ukusebenzisa i-multi-currency system kwakuyini? Sasisemumweni wona lo ukuthi sasilezi mdola elaphelelwa ngamandla. Okokusebenza mina kangiboni ukuthi kuzasebenza.
Sinenjalo isakhamuzi unkosikazi Betty Spanda uthi intengo yempahla ikhuphukile ezitolo njalo kalathemba lokuthi lumthetho uzathuthukisa impilo yakhe.
Lapha veleka sikaboni ukuthi kwenzani. Impuphu ziqansile asilasenti ukuthi imali yakhona leyo ukuthi sithenge sizayithatha phi. Hayi, sisakhangele sikhangele so ukuthi kuyanga silovalo, ngoba kuthiwa yake yakhundithwala uhlamvu lombhobho ihlezi lokhu iqaphisa amadlebe. Laphana sikhathe sivela sesibona ngazathi khona kuyana sokubuya asakazibakithi.
Unkosikazi Juliet Nkiwani ngumqondisi wenhlanganiso yabomama bemaphandleni e-Women Development Association of Zimbabwe, i-WDAZ. UTuzulu kumele anikeze umphathintambo wezimali uMnumzana Mthuli Ncube ithuba lokulungisisa umnotho welizwe njalo uveze ukudana ngabezitolo asebekhiphe impahla ezitolo.
Ezitolo abantu sebekhiphile i-special amakhemesi lama shop akadele impahla abazithengisa ngemali yaphandle kwelizwe, sebehle bakhipha impahla lezana bazifihla. So ikhwesi kwesabela ukuthi izitolo kuyasala kungela lutho, abezitolo sebefihlile. Siyethemba nje uhulumende uzakuba le nyathelo lokuthi lokho kungaze kwenzakala, ngoba nxa kungenzakala kungaba kubi, amashopu ungasala uthengiswa inkulu.
Umnumzana Msizi Gumbo ucubungela ngezomnotho uthi leli nyathelo liveza uhulumende osephelelwe ngamaqhinga njalo kalisoze liphumelele.
Kusegcekeni ukuthi khona lapha sibuyela edubeni esake sabayilo, njalo kuyadanisa ukuthi khona abakhokheli bethu abenelisi ukufunda isifundo ababalaso. Into seziqalisile uphela emashelfini ngoba zithengiswa ngalimali le engumuli engathengiyo. Akula ma-prizes azakwehla ngoba leli bond not kumbeni zimdola lijujuka daily.
Uhulumende weZimbabwe uthi leli nyathelo nelinye lamaqhinga okuthuthukisa umnotho wakuleli kungenani lokuthi into ngempahla ezitolo iyayiqonga. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.